Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza eWashington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhlaka 25 kuLwezi 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Madam Speaker, ma'am, the 2022 budget financing requirement or deficit is projected to be at 76.5 billion Zimbabwe dollars, which will be financed through issuance of government securities, utilization of the country's SDR allocation, and external loan disbursements.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wethule uluhlu lwemali ezasetshenziswa nguhulumende ngomnyaka ozayo i-2022 national budget engena ku 923 billion Zimbabwean dollars.
Indaba leyi indaba yokuthi sizame ukuthi sibe nolobhadla loluncane lukhombisa ukuthi sizayisebenza njani, kuzawajelana njani njalo iphupho esilalo futhi lolobo. So engathi ngesikhiwa siyadevelopha i-strategy that will form ama-programs, ama-interventions in-impuma zethu.
Abaqhuba amabhizimusi asathuthukayo koBulawayo bathi basebenza lekhansili yaleli dolobho, uhulumende labanye ngenjongo yokukhuphula umnotho waleli dolobho. UMongameli Mnangagwa ufikise iminyaka emine izolo engene embusweni amabandla aphikisayo esithi uyazehlulekela, nanku umnotho uqhubeka ubhidla. Ele South Africa lithi aliyikuvuselela ama-special permits aphiwe isizalwane seZimbabwe ngomnyaka ka-2009. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube namuhla wethule uluhlu lwemali ezasetshenziswa nguhulumende ngomnyaka ozayo i-2022 national budget engena ku 923 billion Zimbabwean dollars. UNcube uthe uhlelele ibhajethi ehlose ukulungisisa inhlupho esibhekane lozulu, yikho nje phe ugatsha lwezemfundo olokulima kanye lolwezempilakahle imali enengi. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Esethula ibhajethi ye-923 billion edayele ephalamende namhlanje, UNcube uthe lanxa imali efunwa zingatsha ezehlukeneyo zikahulumende inengi kakhulu kulalelo abahlele ukuyibuthanisa i-85.7 billion, bazadinga ezinye indlela zokuyithola leyo mali.
Madam Speaker, ma'am, the 2022 budget financing requirement or deficit is projected to be at 76.5 billion Zimbabwe dollars, which will be financed through issuance of government securities, utilization of the country's SDR allocation, and external loan disbursements. This deficit of 76.5 billion Zimbabwe dollars amounts to 1.5% of GDP.
Ugatsha lwezokulima lwabelwe i-124 billion RTGS, ukuthi olwezempilakahle lwathola ama-billion edlula alikhulu 117 RTGS, olwezemfundo lwathola afanayo. Ugatsha lwezebutho luthole 65.5 RTGS ama-billion, ukuthi ihofisi kamongameli ithole ama-billion angu-32.3 RTGS. Ugatsha lweparamende luthole 14.6 billion, olwezabadubekayo i-social welfare luthole 19.4 billion. Ingcitshi ecubungula ezombusazwe umnumzana Pride Mkono uthe uhlelo lwebhajethi kalukhangeli indingeko zabayanga.
Ibhajethi eyethulwe nguProfessor Mthuli Ncube onguye uMinister of Finance and Economic Development namhlanje. Sithi unika imali eningi kwezokulima ize agriculture njalo ifaka enye kwe education le health. Hayi, lawo ngamanga nxa singakhangelise kakhulu ngoba singakhangela i health. Ithole inga isilinganiso esingaba yi 14% le national budget. Leyo esho ukuthi ingaphansi kwa budget declaration.
Lokho kusekelwe ngumnumzana Masimba kutshela ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Into ngono ukuthi uhulumende unike izimali ezinjengalezo ku education le health. Kodwa ezikhathini eziningi siyabona ukuthi izimali eziningi ziphelela ku administration. So ithemba engilalo ukuthi imali le iza ngena kuma programs azanceda abantu. Hathi administration ukuthi abantu bathingelane izimota nokubhadalana izimali ezingatholutho eziningi kuma senior administrators.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eyeZCTU umnumzana Jaffet Moyo uthe bakhala ngeholo ukuba ngabe lihlawulwa ngedola leMelika.
Uhulumende ke indleko zakhe zonke nje ziza kuba ne-currency eZimbabwe izin dollars. So akula ma-American dollars ke kuholo lezisebenzi. Kodwa ke lokhu akutsho ukuthi njengezisebenzi sesizakhohlwa ke ukukhuluma ngendaba esiyikhathazayo thina njengezisebenzi. Sizaqhubekela phambili ke simazisa uhulumende sikhankasa njalo simazisa ukuthi ke imali abhajetha ngayo asiyomali ke engasi njengelizwe.
Uncube uphinde wakhweza isibanga sabantu ababanjelwa imali ye-tax isuka ku-10,000 isiya ku-40,000 RTGS. Lokhu kwamukelwe ngenjabulo ngamalunga amaningi edale lephalamende, kodwa esola isilinganiso semali eyabele ugatsha lwezempilakahle ngalesi sikhathi ilizwe lokhu lingekenelisi ukumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Ibhajethi ethu namhlanje edale lephalamende izahlaziwa edale lephalamende ele-National Assembly kanye lele-Senate andibana ipasiswe ukuthi iqale ukusebenza. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Ugatsha lwezempilakahle luthi akekho obulawe yi-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kodwa luthi kutholakale abangamashumi amane e-40 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezingamashumi edlula amabili 22,638, kuthi abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezilitshumi 9,757. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala sebeyizigidi phose ezine 3.7 million. Abayizigidi phose ezintathu babo 2.8 million ngabahlatshwe amajekiseni womabili. Abaqhuba amabhizimusi asathuthukayo kobulawayo bathi basebenza ndawonye lekhansili yaleli dolobho, uhulumende labanye ngenjongo yokukhuphula umnotho waleli dolobho ngaphansi kwendikimba ethi Bulawayo Informal Economy Enhancement Strategy. Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association eyiyo ekhokhela lolu hlelo umnumzana Michael Mhlahla Ndiweni uchasise ukunengi kungxoxo ayenze lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7.
Sizama ukuthi silungise ugwadlana olunjalo oluzakhombisa ukuthi inhlanganiso ezisebenzayo Bulawayo City Council Ministry lama partners ethu nje sasebenza njani ukuthi silungise indaba ezimqoka ezimayelana nokusebenza kwabantu abasebenzayo koBulawayo. Indaba indaba leyi indaba yokuthi sizame ukuthi sibe logwala loncane lukhombisa ukuthi kuzasebenza njani, kuzajelana njani, njalo iphupho esilalo futhi njengedolobho sibambane sonke nje njengabantu abalokukhathazeka kumbe abalokutsho lokusebenza abantu abasebenzayo kuzaphuma njani eminyakeni embalwa ezayo. So engathi ngesikhiwa siyadevelopha i-strategy that will inform ama-programs, ama-interventions in the informal sector and thinking that besikwenza lokho sikhangelele ukuthi imingcele izabo.
So sibuyela kuleliyana ibhuku elithe lizabalala. Lingabe limometheni?
Kumele umqoka ukuthi kulokuvumelana ekutheni kumele kulungiswe indawo zokuthengisela zenzwe zibe khona, ezikhona zifakwe izinto ezibalulekile ezifana lama-toilets, ezifana lamanzi. Okunye umqoka ukuthi abantu bathi uhulumeni wesabelo i-local government yakoBulawayo kayizame ukuthi nxa abantu bethe ba-apply ukuthi bafuna ama-license ukuphangiswa ukulungiswa. Okunjalo kuphumuleke ukuthi abantu bathe khona na akube lenhlelo ezithize ezimqoka ikakhulukazi nxa kukhangelwe amalungelo abomama kumbe izinto ezifana lezempila kahle zabe singama-health issues. Ekutheni ke omama bavuka besiya emkambo besiyajengisa ekuseni bese bekhohlwa ke kumbe bese bengatholi usekelo lokuthi nxa besebenza laphana bekhangelwe sithi njengama-breast cancer kuhlela thize abamama abahlangana layo. Uthola ukuthi umama sevukela emkambo esiyasebenza kodwa kwalakhathi sokuthi aye esibhedlela ayehlola abantwana abomama abasebenzayo babesebenza but kungalendawo zokudlalela esingadala ama-playstations. Kule ndaba zokuthi ingcekeza ephuma laphana ekusebenzeni esithi i-west iyapha ngokuthi ukulahlelwa nje ndawo zonke. Okunye ukuthi akube nenhlelo zokuthi nxa ingcekeza iphumile kayibanjwe kuhle kwenzele ukuthi ithiwa i-recycling reduce. Lokunye okuthize lokuthi nje nxa abantu besebenza laphana amagezi ahamba uthole ukuthi sokumnyama bekulamanzi engathi ama-green solutions ama-solar panels ezabawe ukuze abantu bathole amanzi even amagezi engekho nxa umuntu ethengisa ama-vegetables ehlisa akwanise ukugeza izandla. Ngathi izinto eziphumayo ezimqoka kakhulu lokuthi-ke abantu abazisebenzayo babambe esithi i-Fourth Industrial Revolution ekutheni abantu abathengise kulenjini lapha abathengise ku-social media njengoba nxa uzavalwa kule COVID kunje nje abantu bengahlali ukuthi ayisekuvalwa basasebenzi basebenze ukuthi bathengise kulenjini lapha.
Lo ngumnumzana Michael Mhlahla Ntiweni, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Ku-Life Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana ukuzithuthukisa kanye lomkhuhlane we-COVID-19. Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Abantu kwele Melika namhla bananza ikhefu le-Thanksgiving elaqala abamhlophe belesikhatshana beselizweni leli labo bezidla khona labadabuka eMelika okubizwa ngokuthi ngama-Native Americans. Ikhefu leli kalifani lelanyakenye wokumemetheka khona okumangalisayo igciwane le-COVID-19. Abantu bazivalela ezindlini ngesikhathi leso. Abaningi bananza usuku lolu ngokukhuluma ngezihlobo nabangane enkundleni zokuxhumana ezinjengeZoom. Lo nyaka i-American Automobile Association ibika ukuba kulabantu abafika izigidi ezingamajumi amahlanu 53.4 million abajikelela izihlobo labangane besebenzisa izindizamtshina lezimota. Kukhangelwe ukuba ukuthwalwa kukaZulu zindizamtshina kuza kuba kuzinga eliphezulu lo nyaka loba lilokhu limemetheka igciwane le-COVID-19. Inkampani yezindaba e-Associated Press ibika ukuba umongameli Joseph Biden unanza ikhefu leli lomndeni wakhe eDelaware. Inkampani yezindaba e-Agence France Press ibika ukuba umkhokheli wakwele Ethiopia umnumzana Abiy Ahmed ulizana lamalecatsha awe-Tigray afuna ukuhluthina intambo zombuso. U-Ahmed kubikwa ukuba kulisana lawo esigangeni lamasotsha akwale Ethiopia. Amalukatsha la asasasuzane lesigodlo selizwe leli iAddis Ababa. UAhmed ubiwa ukuba kulisana lawo esigangeni lamasotsha akwale Ethiopia. Amalukatsha la asasasuzane lesigodlo selizwe leli iAddis Ababa. Uyaqhobozela ngesikhathi kulungiselelwa kukhetho kwele-Libya lapho igqwetha elikhulu lelizwe elenze isinqumo ezokuthi uSaif al-Islam Gaddafi, umntakamoyi uMuammar Gaddafi, akumelanga ancintise kukhetho lolu ngoba wagwetshelwa ukuba waphatheka ekulwisaneni nalabo babefuna ukukhulula ele-Libya. Akwaziwa ukuba uza kwenzani ngalokhu okunakho ukuphazamisa ukhetho lolu. UMuammar Gaddafi owayengumkhokeli wakwele-Libya wabulawa kwabuhlungu ngamalecatsha aginqula uhulumende wakhe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ufikise iminyaka emine engene embusweni izolo. Abamabandla aphikisayo besithi usehlulekile, nanku umnotho uqhubeka ubhidlika kanti lamalungelo oluntu lawo engananswa. Kodwa abebandla lakhe leZANU PF bathi zinengi inhlelo zentuthuko aziqhubayo njalo bathi lamalungelo uyawahlonipha. UMnangagwa ungene embusweni mhlaka 24 kulinyanga ngomnyaka ka-2017 kulandela ukugenqulwa kukamnumzana Robert Mugabe libutho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lunga le-MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu, endawonye lelunga leZANU PF umnumzana Belief Gawule onguye osungula lingxoxo.
Lo olubekhona olokuqeqeshelalo kube lokuthatha olukhululekileyo kungokokuqala lokwesikubonileyo senzakala nanxanje kwathi ngemva kwakhonokho kwasekusuka khona lokwanokwayenzakalayo ukuphila kwabantu okwakunganani lokhetho kodwa kwashibe yimpumela ama-results esephumile ekuqineni kwakhona lokwana kwayenziwa ngabantu nje abagangile babefuna ukungcolisa uhulumende ngaseneso sikhathi nalaba abakwenzayo bakwenza nje besele bejonge ukungcolisa uhulumende yibo Mnangagwa wabala ikhomishini owayibumbayo ukuthi ikhangele ngodaba lololo ukuthi kuvezwe ngobala ukuthi uZulu abekwazi kwayenzakalayo bese ngikhangele ukuthi hawo thina kuyamasebelela endrekshini ndabe ukuthi ngithi kunenge sesikubone besokwenzakalei ngakuleli cele akade kungenzakali izolo uhulumende lwana okade khona ekhokelwa ngomdala ibonile amaprojekthi amakhulu esungulwa lapha kuregini ibonile umongameli evakatshele indawo zena ezikuregini ngenjengamainsuku lezi vele ungane usehlala khona ngapha kuregini umasebelela endrekshini elandelela amaprojekthi amakhulu ayimbasungulileyo akhutshwa nguye uhulumende ngokudiliza kulula kunokwakha ukwakha kunzima kafuni kuzathatha isikhathi uMnangagwa utethakelekeleyi uyithethe vele isile kodwa into engabe siyasiphambanisa nje kancane kakhulu ephambanisa uhulumende kaMnangagwa yi-corruption engiyo njalo engancetshwa ngamakhoti amakhoti elesi sihlo xaso abantu bengayenzi izinto ezingayisizwa amakhoti esike lahlele ngayo yibo ezinto ezinjengazenezo kade zikhonakalezi ezishudileyo kodwa singakhangela ukuthi imizamo iminingi yokuthi ithuthukise impilo zabantu esiyenziwe yi-Second Republic.
Nansi indaba baba Ndlovu yamuze yakhuluma ubaba uGawule.
Ngimlaleli uyakhuluma ubaGawule kodwa eqinisweni-ke i-Second Republic leyo okhuluma ngayo akulanto ivini yodenzi leyo. Wathengisa i-re-engagement le-international community ohlanganele ukubuyela kubo-Commonwealth. Bayifile kuleyo ndawo ngenxa yokuthi amazwe aphethe Commonwealth le-international community bakhuluma ngokuthi ilungelo lomuntu kalihloniphe eZimbabwe kwenzakale. Sitshilo la igawule ukuthi-ke amasosha kahulumende adula-ke abantu-ke mhlaka-1 Agasti ngemva kokhetho luka-2018. Akulanto eseyenzakalayo yebo kanti i-commission yabuya umamhlanto wayikhokhela yaphuma laphuma lakho kodwa kwayi-implimenta phela lokho kufake kwi-strongroom iripoti lyana kayi-implimenta okwesikhangele i-economy ngendlela eyayithe ngayo kuphuma umgabe yayingcono kulalokho esesikubona namhlanje wakwisinkwa kwakusithenga nge-90 cents i-fuel yayiyi-90 cents njalo kakhetha i-fuel $1.45 i-America so kutshengisela ukuthi-ke i-economy le umnotho welizwe uyawusehla kodwa-ke i-disposable income iyancipha abantu lokhu bekhola izimali ezinangi ngakutshela umangalo ukuthi-ke ababalisi kakhulu i-headmaster lokhu bekhola ama-30
zamalungelo lapha bakhona abasolayo abathi umbuso kaMnangagwa mubi ukwedlula okaMgabe ngoba abantu basahlukuluzwa bayabotsha njalo nje ungathini ngalokho
akulamuntu ostate njengomuntu oseZimbabwe isecurity yeZimbabwe lapha abantu bazikele lapha kuleli lizwe asikhangele into eyenzakala eSouth Africa abantu bathishwa ngamatasi bayabulawa bezihlulwa besenza kanisho kuzonke kanti kuthiwa izimbabwe human rights human rights angikwazi amezwa iqaliselwa ngayo ama-human rights masikhangela bazwa amanyanjabo kasafika nale abantu babulawa suku zonke barethwa suku zonke besenzwana abafani barethwa khona ngalo ma-kedeneseza esicabelayo ukuthi ngabe ngikhangela kwezinye indawo abade senza khona abantu lokulala abantu obulawa inyamazana akutholakale elizweni lezimbabwe ukuthi ama-human rights akhulunywa ngawo kathi ezimbabwe ngama-human rights kukhulunywa ngani bafunywa ngama-human rights ngani ngangikuzwisisi yokuthi ama-human rights ulungelo loluntu lumeswa njani ngaso kuzezezimbabwe lishiyana lamanye amazwe okumeswa kwakhona
Baba Ndlovu kuthwaya nanzi amalungelo oluntu eZimbabwe uyamuzwa ubaba Gawule
Yebo ugawule kumele ayisukanise icriminality yenzakala eSouth Africa kasohulumende ongananzi ilungelo lomuntu abantu abangama-criminals izigebenga ezenza khona lokhu kubakhuluma ngabo ikanti eZimbabwe i-state sponsored violence ukuthi-ke umongameli elinye ibandla elichikisa uhulumende ibandla elikhulu elaziwayo umtshamisa ma ehamba kuba la mataxi amchayaka futhi abhlokhe imigwaqo yili lungelo loluntu esikhuluma ngalo
Umnumzana Edwin Ndlovu lilunga le-MDC Alliance. Ubexoxa endawonye lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule. Uhulumende weleSouth Africa wazise namuhla ukuthi kasoze avuselele ama-special permits aphiwe isizalwane seZimbabwe eziphose zifike izinkulungwane ezingamakhulu amathathu ngomnyaka ka-2009. Kubika uThuso Khumalo.
Ekhuluma emhlanganweni wabezindaba namhlanje ePretoria, umphathintambo ofisini kamongameli umnumzana Mondli Kungubele uthi idale labaphathintambo selithise isinqumo sokuthi amaphemithi la ngeke esangezelelwa iminyaka ekupheleni kwawo mhlaka 31 Mpalakazi lonyaka.
Cabinet decided on a 12 months grace period at the expiry of the current Zimbabwe exemption permit. During this period,
abalamaphemithi laba sibapha umnyaka ogcweleyo ukuthi badinge amaphemithi olunye uhlobo nxa bengihluleka babuyele kubo.
At the expiry of this 12 months period, those who are not successful will have to depart the Republic or be deported.
Izizalwane zeZimbabwe sezethule kudane okukhulu ngalesi simemezelo. Isikhulumi senhlanganiso yeZim Imbokodo unkosikazi Corence Mukhosi Ncube uthi kuzadala ushupho olukhulu ebantwini abaningi.
Kusiphathe kabi kakhulu. Lokhu kungahle nje kwehlele abaningi ekutheni nibalahlekelwe imisebenzi. Abantu bazathi nxa sebelahlekelwe imisebenzi okulandelayo yibugebengu ukuze bakwazi ukuziphilisa. Kubuhlungu kakhulu sokusithi ngabe kuthiwa bazamele mhlawumbe ukuthi bafake noma emibili kodwa lokhu iminyaka ize besinikeze owodwa ukuthi sibone ukuthi senze njani.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi sekungathi sekujeziswa labo abebelesifiso sokuhlala kwele South Africa ngokusemthethweni.
Lokho kusethuse kakhulu igovernment yeSouth Africa bakumele kucabangisise ngenye indlela khona lokho ukuthawu abantu sibaziyo ukuthi laba bantu bakuphi basebenza kuphi bahlala kuphi lama phone numbers asidala sikwazi ukwa controller sipa sikuma sibadinga siyakwazi ukubathola kodwa igovernment South Africa iyayalo kubanikeza kodwa kunabantu abambalana 5 million abagcwele elizweni labo kungela bangazi lokuthi benzani banani bengena nje le fingerprint yabo.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabuto Mabena uthi miningi imibuzo abasaselayo ngalesi sinqumo.
Esizakwenza njengobukhokheli beZimbabwe Community in South Africa le African Diaspora Forum yokuxoxisana lohulumende weSouth Africa ukuthi sizwisise ukuthi kuyini okwenze wathatha leso sinqumo. Singathola leyo ngcazelo sibone ukuthi sizaqhubeka sisebenza sisiya phambili sisenza njani ukuncedisa labo abanelisa ukuthi bangene kwamanye ama permit lokuthi mhlawumbe kakula enye indlela ezaba khona.
Yesikhulume sebandla lezaphu umnumzana Kanisha Sinkala uthi sekuyisikhathi sokuthi kubhekwe phambili.
Into engizayiguguzela ukuthi abantu kaba apply-ele wona lawo ma-permit okuthi zabawa apply-ele kabangaveli balahlela ithawulo bathi kuthiwe isiphelile. Kusho ukuthi kuphelele kodwa akuphelanga konke. Kodwa ke njengozaphu siyabonga ku-South Africa ukusigcina isikhathi sonke leso njalo lethuba leli selikhona esithi abantu babalithathe.
Ama-permit la aphiwe izalwane zeZimbabwe ebese-South Africa ngokungekho emthethweni o-2010. Abebapha imvumo yokusebenza ukufunda lokuqhuba amabhizimusi aphinde avuselelwa ngo-2014 aphindwa njalo ngo-2017. Phakathi kwawo bakhona abebethethe incwadi zokuphephela kodwa bazibuyisela ngoba amaphemithi la ebavumela ukubuyela ekhaya. Bakhona njalo abebethethe izithupha zakwele South Africa ngokungekho emthethweni abazibuyiselayo sebethatha amaphemithi la. Imizamo yokuthola kuphawula kumeli weZimbabwe kwele South Africa ibingakaphumeleli ngesikhathi sokwethula lolu daba. Melisuru 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Kumalo.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebelenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Siziphethe ngebezihamba phambili. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wethule ibudget ka 2022 namuhla engena ku 923 billion Zimbabwe dollars. Uhulumende weSouth Africa uthi akayi kuvuselela ama-special permits aphiwe isizalwane seZimbabwe ngomnyaka ka-2009. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufikise iminyaka emine izolo engene embusweni amabandla aphikisayo esithi uyazehlulekela. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-half past six. Yimi uNtungamile Nkomo.
Lela kwenu asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo half past 7 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 pm kusvika na 7:30 pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.